Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 1 zibandlela 2024 for Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Singena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho muntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele.
Abakubandla leZANU-PF bathi kumele abantu eZimbabwe besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuzithuthukisa.
Sikhanya ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana-ke ukuthi sibuye le-transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya.
Kodwa abakubandla le-Citizens Coalition for Change ekhokelwa uMnumzana Nelson Jamisa bathi akula nguquko eza kuba khona elizweni lonyaka. Ingoma kaWinky D ihlokoza indlu kalonyovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abakubandla leZANU-PF bathi abantu kumele bevuke bezenzele, hathi kumelela ukukhongozela okuvela kuhulumende. Bathi kunengi abangakwenza lonyaka okungabathuthukisa. Kodwa abaphikisayo bathi akukhanye ukwenzakala elizweni. Sixoxele uMnumzana Joseph Juma okubandla leZANU-PF ngomnyaka osanda kwedlula njalo lokumele abantu bekwenze lonyaka.
Singena ku 2024 into ebalulekileyo okumele siyibambe singena ukuthi akukho muntu ozavuka akwenzele ngaphandle kokuthi wena uvuke uzenzele. Akube ngumnyaka wokuthi umuntu wonke avula amehlo, avula indlebe, akhangele indlela angazincedisa ngazo yena kanye lomndeni wakhe ekusebenzeni ngezandla, ngoba phela lalo iBhayibheli liyakhuluma ubana siza kudla izithukuthuku. Asingabe ngabantu abaza bekhangelela ukuthi mhlawumbe uhulumende ngiyomela senzele lokhu lalokhu. Uhulumende kakho ubana senzele anything except ukuthi acreate iconducive atmosphere ezayenza ubana thina sikwanise uzenzela. Kungaba ngamabhizinisi amancane, ama-small business, kungaba ukuthi kona abafuna ukuzoinvesta bainveste baqhathe abanye. Konke lokhu kuyatholakala ngokuthi uhulumende afake i-environment enjengenale kakhulu kakhulu elokuthula phakathi. I-peace is a cornerstone ukuthi izinto ziqale ukwenzakala. Ngithanda ubana ngithanda lesi sikhathi ubana ngifisele umuntu wonke ukungena eminyakeni omutsha ka-2024 ube ngumnyaka wokuthi sivuke sizenzele ukwenzela ubana sibe le mpumela ezimpilweni zethu. Happy New Year bantwana beZimbabwe bonke.
Mnumzana Joseph Juma ukubandla leZANU-PF sixoxa laye ekoBulawayo. Ake sizwe uMnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC ekhuluma ngodaba lolu. Ye, kukhanya ngazani-ke sizaphenduka njalo sizwe-ke uPromise Mkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu lokuthi eZimbabwe kuhamba njani ngo-2024. Siyabonga kakhulu ukuthi abantu abaningi bathi khona balandela iStudio 7 nxa sitya-ke isikhathi sisenesi esokuthi kulezi ndaba. So imithena yethu imane yazimela yodwa lapha. Sizama ukuthi siyixukaxe sibone ukuthi kungahamba ngemfanelo. Mbonazani-ke hayi bakulungisa khonapha-ke yomanjinela. Nawu-ke uMnumzana Promise Mkhwananzi.
Yebo-ke kuningi kubenelise ukukwenza njengemhlangano we-TCCC kulumnyaka ophela namuhla, umnyaka ka-2023. Sakwanisa-ke ukuphumelela kukhetho lwenziwa ngo-August 2023. Sanqoba-ke umnangagwa waze waqilibezela wa-announsa-ke ama-results angayisiwo. Kodwa okungasenani kuma-results ona lawa wakha wa-announsayo, samake sure-ke ukuthi katholi 2/3 majority efunakalayo ukuthi atshintshe-ke i-constitution yelizwe enza kufunayo ngakho. Yikubona manje ezama ukurecall ama MPs ethu nama councillors ethu ezama ukuthi athole ke i 2/3 majority ona leyo ngeback door sibuye kuma council ema councilini sathatha kama councilor ngo 33 out of 34 njengebandla le TCC silama mayor laba deputy mayor lama chairpersons ama committee kuwo wonke ama council ke lawa esiwakhuthaza kakhulu asebenze egadalala asebenze eseqinisweni engabi lobumenemene asincedeke imuli yeZimbabwe ngendaba zamanzi ngendaba zamasuweji ngakho konke okuhlupha ukondana lo councilor siyabakhuthaza kama councillors ethu elizwe lonke jikelele ukuthi basebenzele abantu basebenze egadalala basebenze bese eqinisweni njalo ke uzabona ukuthi kulo umnyaka unlike iminyaka edluleyo isadaki layo sayiconvince yathi hayi eqinisweni ama elections eZimbabwe akho eqinisweni they are not free and fair kwakukhitshwa ke isadaki lezinye izinqumo ezijine ezazikhona eZimbabwe zihlola ke ukuthi ukhetho luhambe njani bonke bavumelana ukuthi hayi ukhetho leZimbabwe uzange luhambe kuhle ngalokho umnumzana Mnangagwa asingeke ke sim recognize njengomongameli weZimbabwe ngalokho ke sikhangela ukuthi ngo-2024 kusiya phambili kuzaba lokukhulumisana ke ukuthi sibuye le transitional authority ezakwenza ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha masinya singamele u-2028 ukuze uZimbabwe abe lohulumende osemthethweni.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumele sebandla le-CCC sixoxelaye eseHarare siphinde saxoxa ngodaba lolu lonkosazana Victor Madutu okunhlanganiso yezimi imbokodo.
Msakazi mina angiboni ukuthi kusezoba lotshintsho olukhulu kwezomnotho kwelaseZimbabwe. Mina njengesolani seZimbabwe esihlala njalo sisebenza kwele South Africa okwamanje ngivakatshele eZimbabwe akubonisi ukuthi kuzoba khona ubungcono kwezomnotho njengoba ngikhangela okwamanje ngesimo esikhona eZimbabwe. 2024 sisalana zeZimbabwe kumele zibhekelele ukuthi isimo somuntu sizoqhubeka sinjalo ngendlela esingakhona. Mangibheka lapha ikakhulu kukhuphuke izinto eziningi intela yezindlu ikhuphukile loba nje ukuthenga ugesi kukhuphukile ngakho kunzima ukuthi ngithi sisezobona utshintsho kusiba ngcono kwezomnotho kuyabonakala nje ukuthi sisesekude lokuthi ezomnotho ziye zibe ngcono kodwa singabhekela kakhulu ukuthi sokungenzeka ukuthi kube ngamandla okudlula lokho esikubonayo ongalesi sikhathi angiboni sibili ukuthi u-2024 uzaba lomehluko onganani.
Lo ngukhosazana Victor Madudu okunhlanganiso yezimi imbokodo. Umculi olodumo weZimbabwe uWinky D usewatshwathe ingoma ethi Shaker ecotoza uhulumende wakweZimbabwe ngendlela okubuzwa ngayo. Wethule ingoma le icula eHarare. Abanye bathi ilakho ukungadlalwa emsakazweni weZBC. Kulezinye njalo ingoma ezingadlalwayo emoyeni enyangkhona kuthiwa Yureka ecotoza ababusayo. Israel ithi izakhupha amanye amabutho ayo eGaza ukuze ayiqhuba izifundo njalo athole isikhathi sokuphumula ngesikhathi ilizwe leli lilungiselela ukuqinisa impi leHamas. Impi le lithi ikhangelelwe ukulwiwa okwenyanga ezimbalwa. Kusikhathi esedluleyo Israel ibikhuthazwa ngelemelika ukuthi ivikele abantu abangahlomanga njalo yehlise ukuhlasela kwayo eGaza. Ibutho leHamas lamhla liphosele amabhomba e-Israel lisithi lizama ukuzivikela. Uhlaziya loludaba udaba kaNcube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ongunobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance.
Mina ngibona kuyinto embi ukuthi khona kube lelizwe kumbe umuntu ohlasela omunye umuntu kubula abantu ngendlela okwenzakala ngayo. Khonapho kuzakwenza ekucineni kumele sithi bayihlala phansi. Yindaba bengahlali phansi bakulungise kungakabulawana ngendlela nale okwenzakala ngayo. Kube sokusiba kubi kakhulu bona laba abazasekela inhlangothi betshotshozela ukuthi kubulawa abantu. Kuyinto embi kakhulu leyo siyikhangelelanga ngale century ukuthi kube le barbarism efana nayo nale.
Sibona kusalabanye abathunjiweyo lapha. Ngombono wakho kuyini okungaphathisa lapho ukuthi abantu laba bekhululwe kuhle njalo impileyi ibangani iyamiswa?
Vele uyazi ukuthi into encedayo empini is to sit down kukhulunywe kube lama terms of reference omethe alandelwe kumiswe impi. Akukho vele okunye okungenziwa. Ungazi ukuthi ndothi ngebhomba laba kakhulu akusebenzi. Ungakhangela kule ndaba ye-Ukraine. Ngake ngawubeka umbono wokuthi indaba leyi ayisozibe into ye-1 week. Kwangantwa kuyaba yi-1 week sokupheli. Kodwa hayi akwenzakalanga khona lokhu ukuthi khona yenze 1 week. Lanamhlanje lokhu ikhona. So okufunekayo yikuthi abakhokheli be-Israel le-Hamas babe ngabantu who value ngesiNgisi ilo kuze i-human life. Uyayibona into yakhona. Yikho kufuneka khona kwakukho kunye ngoba bangaze balwe babavise ilokhuzeni amalahla wegehlena kodwa kucineni they will sit down. Angaze ngayibona abantu abadefeatwa kuthi sebeyehluliwe. It talks that will come.
Ngombono wakho i-United Nations singathi iphathisile na kulo msebenzi ewenzileyo ophathisileyo kade si kumbe kuningi okusafanele ikwenze?
United Nations uhlupho lwayo mfowethu. O-America labo-Britain yibo ababe in control of United Nations. Ibhonjwa nje i-Israel ilokuzeni eyihamasa ama-Palestine. Abhonjwa kuyaziwa ngasekusithekeni ukuthi nxa kuvu i-America ikusekela nabo lozeni kutsho ukuthi i-United Nations iyakusekela. I-United Nations is toothless. Ama-organizations wonke onala vele okuthiwa ameli ukuthini kulabo AU bona labo sadi kuyusindisa kwizinto bona lokho. Vele is the weakness of the United Nations ukuba biased kwayo. Yikho kwenza izimpi ubona zisezakala. Babe bethemba ukuthi hayi vele siyazi ukuthi United Nations ime ngesayidini.
Pho nxa akumi kanje yini engaphathisa? Ubona ngani impi leyi manje izamiswa yini?
Uyabona impi leyi ukuma kwayo ngikubona kunzima ukuthi ime ngaphandle kokuthi bona laba abatshotshozele kube yibo abakhuzana. Manje bona bami kusale Israel abakho neutral ngoba i-United Nations kumele ibe neutral.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ungunobhala jikelele we-Freedom Alliance. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel lithi selisusa elinye ibutho eGaza ngesikhathi selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili kuleyo ndawo lidinga iHamas. Ele Ukraine lilwisana kabuhlungu lebutho leRussia lisebenzisa indizamtshina zohlobo lwama-drones. Kwezempila kade namhla sixoxa nosikhuthamfundo elobhili sibanda ngemkhuhlane eqhamuka ngesikhathi sezulu.
Ukukhathazeka kakhulu kulezi nsuku kuleli lizwe ikuthi sekulo mkhuhlane wesihudo wekholera. Ngokugcwala kwamanzi ingcekezelani iyachitheka nalapho ongathi uqaphelisile kube kathi ungayitaphula emanzini. So kufanele ukuthi abantu sibili babilise amanzi wonke abasebenzisayo ukwenzela ukuthi bevikele lo umkhuhlane okhona lo wesihudo osekuthiwa usubambe ama-provinces wonke elizwe.
Singathi kumele bekudumeza amanzi even aphuma empompini.
Laphuma empompini angakhudunyezwa ngoba kwaziwa ukuthi angabiliswa nxa engasetshenziswa nxa kungaqondakali ukuthi avele ngaphi ngoba lasemadamu lapho avela khona lapha kungabe kule problem. Kodwa ikaningi amanzi nxa esefakwe empompini abe selungiswe ngama-chemicals atshiyeneyo. But amanzi wona lawo amanye amaningi kufanele umuntu awabilise.
Okunye kuyini ngesikhathi sezulu baba esibanda?
Isikhathi sezulu kulapha esitshe uvama ukuba lo mkhuhlane we malaria njalo I malaria yabhaga esikhathi sezulu ngoba ekuchiseni kuyabe kungena amanzi amaningi phansi so into enye efanele ukuthi abantu ngani babe benqabela kuzoba laba abasemaplazini iproblem uhlupho esingahlangana labo emaplazini ikungasebenzisi kuhle ama-chemicals zona lawo obulala utshani kumbe ubulala izibungu ukuthi abantu begeze izandla ngemfanele ukwenzela ukuthi bengathathi ama-chemicals zana bawaginye ngempambaniso
nxa sikhangela sibili umkhuhlane woqhuqho lowo umuntu ubona ngani ukuthi selawo
ikakhulu ikutshaywa likhanda kuvame ukuthi umuntu abe aze ubuhlungu ekolo ngapha la luqhuqho lokuginqa uyabe eqhuqa iginqa eqhuqa iginqa etshaywa likhanda yikho okungaba sekubiza ukuthi ngabe yimalaria sekufanele ukuthi umuntu agijime masinyana ayebona amanesi ekliniki kumbe ama-village health worker ama-village health worker alakho
nxa umuntu ekhatshana ke le klinika kumbe isibhedlela akukho okunye angakudada angakunada
hayi kakukho engikwaziyo malaria ibulawa yi-maternal malaria njalo isivame ukuba khona kuma-village health worker ahlala ku-village noma ekhatshana kwelokhu ekhatshana kweklinika
so ake sizokuthiwa ke kulabanye abantu bangabona umuntu sebulala likhanda kumbe ginqa bahle bemfuthe kambe kuyasebenza khonokho
hayi angikwazi lokho kakusebenzi kumalaria kungasebenza kwezinye izinto engazaziyo kodwa kumalaria usebenza ngamaphilisi wona kayiswazi
ye nxa sukhangeleke kodwa imalaria ungayiphuzela uyawusuphuze okwesikhathi esinganani uzigcine ibulala umuntu
iyangena emzimbeni ngendlela ezithiyeneyo evame ukuba le ngozi yokubulala umuntu yile eyabe ingene yashaya ingqondo ekhanda okuthiwa yi-cerebral malaria kayela sikhathi eside 7 days iyabe ingabe isigulise umuntu kakhulu ukuthi abe selele phansi kodwa ubuningi babantu abagaabaguleli kufa abale malaria yi-celebral etshaya ingqondo yibo abangalobalo mkhuhlane onjalo
ye akuxwayiseke uzulu ukuthi ayenzeni ngazibona seqhuqha ezibona setshaya likhanda okuqala okumele akwenze kwini
okokuqala kufanele akwazi ukungayeqhuqha kuyalahleka amanzi uyadina ukuginga lokhuyana ukhipha amanzi emzimbeni so kufanele engezelele amanzi anathayo okwesibili kufanele echekwe ukuthi imalaria yini kumbe kasiyo malaria ukuchekwa lokhu kwenziwe emakliniki ukuze azuze amaphilisi ngokuphangisa amaklinika angabe ekhatshana kodwa kulabalaba kuthiwa ngama-village health worker bavame ukube belawo amaphilisi nxa kuyikuthi basesigabeni esile malaria yibo angaqala kibo nje ukuthi babancede
lo ngusikhuthisa mfundo elophisi banda obekhuluma le-studio 7 eseharare namhla sikhoka lo-roland dube ojove intshelelezane esuka e-midrand kwele-south africa njalo waqhubekela phambili waya eplumtree
ngasuka ke ebulawayo mhla ka-25 ngo-7 ekuseni ngisiya eplumtree hambo lwami lwabaluhle kakhulu ngahamba kuhle kakhulu ngangigijima ngasuka ngo-7 ngo-10 ngangifika eplumtree town yikho ke eplumtree town ngafika ngaphumula kancane abanye impela sebangihlangabeza kuhle kakhulu eplumtree town nabo bekwazi ukuthi khona ngabuya bangijabulela kakhulu ngithema ngisuka lapho ke sengihamba ngo-Thekwane road ngisiya emakumbi so it's unfortunately ngalele phambili akulathari ibhasiki lami laselingasahambi laselitshelela kuzindawo likuye lingimise ngenxa yokuthi izicathulo zami zabe zinamathele ebhasikileni so yikho-ke ngathi ngifike ekhansili ngabamba imota ngagibela imota ngathola i-lift yangishiya ezitolo zakotokwana abanye bazibizathi ukumakhekhe yikho-ke ngathi ngifika khona ngayamukelwa ngomunye undoda engamfunda laye wangethuke laye embona khona apho engibiza ngegama wajabule kakhulu wathi ngizwile ukuthi khona kuthiwa ubuye egoli likhampeni alithi say no to drugs wathi yazi ngijabule kakhulu ngoba ngizwe lamatitsha yethu ayesifundisa ekhuluma ngakho ethi khona uyenze into ezibukwayo into akazenziwe ngomunye umuntu lokuthi uphakamisa indawo yakithi so bangijabulela kakhulu bashuta nami izithombe khona lapho so it's unfortunately ngangasasebenzisa emfoni ngase ngisebenzise yabo and then athi mangisuka lapho ngingagada ke sengisuka kutokwana ngisemakumbi ngathi ngifika emakumbi ekhaya ezitolo zakithi khonaphana kwakumhla ka-25 bathi bengibona nje ngiqhamuka bazi baqhamuka begijima kwenye indlela eyisimanga bengihlangabeza. Bagijima kakhulu, bajabula kakhulu, banginikeza nje lezinye izipho ezithile. Bathi khona kodwa imali kabanayo, so basethi ngcono sikunikeza amadrinki nabomavanila. Banginikeza mpela, ngahlala phansi ngaphumula, ngadla kwabakuhle, bajabula kakhulu, nakhona futhi bashuthe izithombe.
Yes, ngathi ufisa ukutshela ni abantu Dube.
So ngiyabonga kakhulu. We say no to drugs. Amazidakamizwa phansi, izidakamizwa zifunda ukuthi izidakamizwa. Ngiyabonga kakhulu, uhambo lwami lobaluhle kakhulu. Kuyimanje ngithe ngisuka khona futhi ekhaya, ngibavalelisa, bajabule kakhulu, bathi khona sicela ukuthi ngonyaka ozayo futhi uphinde futhi, sifisa ukukubona usiye kudeni. Ngathi ngisiyadlula khona futhi ezitolo zakumakhekhe sengibuya, ngathola kula ko DJ 20 laphana, bafika bakhuluma lami, bathi kanti ngowawo usuke egoli ngebhasikeli. Ngathi bajabula kakhulu, nakhona futhi sashuta izithombe, bengishuta ngefoni yabo. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nami sengumuntu lami ongathi uyaziwa nje kancane mpitshana. Ngibonga kakhulu kubaba uNdlovu nasebazalini abangikhulisayo. Ngiyabonga kakhulu.
URoland Dube ngothakazelela intshelelezane okwamanje kobulawayo. Sikhathi sabalaleli,
umthakazi omuhle sanibona, umthakazi omuhle igama lami nguVirginia Ndlovu, esigabeni saseGwanda emathetsheni. Ngibulisa abantwana bakamamami Princess Ndlovu, Calvin Ndlovu, Presedis Ndlovu, Priscilla Ndlovu, Volsen Ndlovu, bonke abantwana bakamamathi. Happy New Year ngo-2024 ningene kahle. Ngithi sanibona nibasakazi ninjani khona ngapho Studio 7. Ngithi hayi bo, sicela ukuthi ke ishamisa nomnami ngakho basiphathe kahle. Mina ngokuhlala ngisegoli, icela basiphathe kahle inotho sibe nayo ekhaya, kungabi nokulwa kwamaparties, kungathi bangayenza i-government yabo ibambane, sikwazi ukuthola umsebenzi sibuye ekhaya. Ngivalelise ngokugcina ngithi ngibulise u-anti wami uNathoko Ndlovu no-anti Teresa Budusipho Maseko. Ngibe nomnyaka omuhle hle 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 hle, ngithanda thandi nonke.
Studio 7 ngiyalibingelela abasakazi nonke nonke, odifa nabanye engingabaziyo ukubaqamba ngamagama, kodwa ngiyalifisela unyaka omusha lonke baStudio 7 basakazi nabalaleli beStudio 7. Ngithi Happy New Year. Happy New Year, Happy New Year kuye wonke umuntu. Simbonga uJehova onguyena othe ukusiphilisa waze kwafika lo nyaka. Kungasikhona ukuhlakanipha, kodwa kungumusa wakhe nothando lwakhe kithi. Ngilithanda lonke maStudio 7, ngilifisela unyaka omusha omuhle, konke esikudingayo ezimpilweni zethu. Angathi ngalo nyaka esingena namhlanje u-2024 kungafezeka konke esikufisa ezimpilweni zethu, kanye nakho kuStudio 7. Angathi izinhlelo zethu zingahamba ngendlela esifisa ngakhona singabalandeli beStudio 7. Siyabonga maStudio 7, asithandaneni sonke, singabi nokuxokozela kodwa sibe nokubambana sisiya phambili. Ngiyabonga maStudio 7, ngilibingelela lonke ngonyaka omusha. Ngilifisela unyaka omusha omuhle onokukhanya, kudede ubumnyama kuvele ukukhanya kithi sonke. Onibingelelayo onifisela unyaka omusha engu-Forgiveness Mahlangu eseBenside, ngokwekhefu inkosi inibusise, inkosi inisingathe, inivikele kuyo yonke imimoya emibi. Ngiyabonga.
Lami ngiyabingelela, ngiyalungelela kuStudio 7. Ngibingelela abasakazi labalaleli beStudio 7. NginguLazarus Ncube waseCholocho eDlakapiya. Thina nje inkinga yethu unyaka lo 2014 usiqalela nzima singabantu baseDlakapiya la yangapho, ngalo eCholocho, ngalo mfana ababethisiwe ongawukuthi namanje lokhu sisalindile kungazwakali lutho. Njalo sifisela u-2024 muhle kubo bonke size sikamthwakazi, sisifisele impumelelo kukho konke abantu abakufisayo okuhle. 2014 esiphathele ubuhle.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7, lathi silifisela
umnyaka omutsha omuhle olenjabulo nako kunye silethulele khona namhlanje ngosuku lokuqala lomnyaka 2024.
Salbonani lonke emhlabeni wonke nje jikelele kuJays Marabini lo ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu leli thuba endithulileyo ukuthi ngixoxe lani ngilazisa nje ngomsebenzi omuhle isho ngobulawayo lapha eBlaai Theatre. Hayi ngikubonile kuhle kakhulu, engikubonile kuhle kakhulu, abantu babuyile ubuningi bazosekela umcimbi wahamba kuhle kakhulu. Abaningi kakhulu abantu bathi khona izinga esinkulu eliphezulu kakhulu, bajabule kakhulu ukuthi khona umcimbi ube yimpumelelo enkulu futhi emangalisayo. Basuke bonke bethokozile, kujabulisayo ukuthi abantu basuke endaweni ezijeneyo, abanye kwamanye ama-towns, kubo Plumtree laseFlabuzi, ngakhuluma la kobulawayo endaweni eziseduze nje ukuthi khona bezobona ubuhle bomculo kaJays Marabini. Ngiyabonga leli thuba endithole, ngithanda ukuthi ngithe abantu bonke ngifisela umnyaka omuhle ngendlela emangalisayo, u-2024 abe umnyaka omuhle kakhulu, kube le mpumelelo. Ngithanda lonke Jays Marabini one time.
Ngakhohlwa lokuthi ku laptop namhla sixoxa ngomnyaka omutsha 2024. Kuluke Jays Marabini machagodwa one time sithi danko lati kona ngapha Studio 7 sithi umlimi abe lawe kona ngapho singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele ebesilazo abakubandla lezanu PF Party. Kumele abantu besebenze kakhulu lonyaka ukwenzela ukuthi bazithuthukise, kodwa abakubandla le-Citizen Scholarship for Change bathi akuna nguquko eza kuba khona kwele Zimbabwe lonyaka. Ingoma kaWinPD ihlokoza indlu kalonyovu. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo. Okips Dube, lilale.